Makhathi singapha ku black market nxa uyabusuthenga i-foreign currency sifuna mbuthi wethu ayisathengeki liyabe lishiywa i-value every day every hour lokhana ukuthi ungaze lithengise uye nalo esikhwameni akulifela lapho elithenga khona alisasebenzi alifuna ncedo akushaya kakhulu ngoba akusaphileki ngalo akusasebenzeki ngalo
pho-ke selisebenzisa imali yiphi nxa lithenga lithengisa impahla
sokumele sisebenzise i-foreign currency okuyukuthi abantu abaningi baya bengamali ngoba lanxa ungabe uthenga usithi uyathengisa kwezinye indawo bazakutshela ukuthi bafuna imali ye-US dollar i-US dollar elingaholwa ngabantu abaningi eliyabe lingekho umuntu ehambile ebhenki wahola i-onot wena usuthengise ngalo sokumele uyehoda izinto eziningi abasalivumi kwezinye indawo i-onot nxa usuhoda ngalo babe sebefuna imali ye-US dollar
pho-ke manje liyenza njani umsebenzi wenu nqakunje
hhayi nqakunje vela kuphileke sesisebenza kodwa kusebenzeka nzima ngoba uyalalulayo i-pole note kodwa kusasa iyavuka lokhuyana okuthengisileyo ingasakuthengi uthenge wawodi into namhla nge-$10 nxa uvuka uthengisa kusasa again that same thing oba uyiwode nge-$10 okumele uyiwode nge-$20 so akusaphileki ngoba ezinye indlela sokuyikuwa vele kwamabhizinisi amancane ikuwa kwisilo okumangalisayo
pho-ke nxa likhangela sibili siyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe banamaqhinga athize ukuthi bangakubamba lokho lina njengoba lithenga lithengisa impahla liza kubamba njani kwenza ukuthi imali ugcine usala layo esandleni
vele ukuthi sigcine sisala nemali ezandleni ukuthi ngabe kuyenzeka babadike sithola lelo US dollar ebantwini manje kunzima asisakwazi nokuthi sicalisa ngaphi sicine ngaphi ngoba lelo US dollar vele lona ngokwalo alikho ebantwini so hhayi indaba vele singakwaziyo ngoba ngokubona kwethu abaningi sizavala siliphethe i-pole note kodwa livele lingasathengeki so because ithi ngezinye indlela yikuwa kwamabhizinisi ethu nala amancane esizama ukuthi siziphilise ngawo
ye ukuze abantu bekuzwe ukuthi sibe likhuluma ngani kakhulu faka-ke umzekeliso wokuthi nxa ngisiye emkambo ngathenga amabhanana angu-20 nge-pole note nxa ukuthi sengithengisile kuba nje kube nje akufake khonapho sizwe
ye khonokho ekade nizama ukukutsho babadube ukuthi sithi i-box lamatamatisi uhambe uyethenga emkambo mhlalokho liyabe lisenza nge-$20 pole note uzawabala amatamatisi lawa nanxa uhambe usiyathatha ngama-10 cents uthengisa ngawo uthole ukuthi mhlalokho uthengisile from that $20 owodengayo wathola kumbe ingathi iprofit ye-$10 usuthwele esandleni $30 xa uthi uyabuyela ngalo emkambo amatamatisi sevuke ekhwelile lelo same box olithenge $20 seliku-$40 kumbe uthole ukuthi emkambo ngalo sebesala kwezinye indawo bathi bona lapho esiwode khona kufuneka i-US dollar lawo ukuthi wode buya ngele i-US dollar wena ngapha ebantwini uhambe wathengisa ngalo i-pole note wathengisa ngeprayisi yayizolo kuleli layizolo usucela kusasa sokulenye iprayisi liyani osuthengise ngayo i-$30 ayiselavalu sokumele wena uzebuyela endlini uthathe inye wayithengisa wayibeka futhi utop up uthi hayi ngcono lithenge ngiwode ngoba vele impilo kumele iye phambili uthengise futhi kodwa hhayi suthayisa uzuku zonke ngisithwala ikhanda ngoba ngenze indlela asisarani ama-profitable businesses sesirani ama-businesses okuthola ama-loss ngoba uyabuluza every day you lose $10 from amatamatisi ngalawana the same box oloda $20 every day uyabuluza $20
lapha singathi thuthu u-2008 sebuyile la
ye ubuyile and now ngezinye indlela thina njengamavendor singathi yi-reloaded ka-2008
kuyesabisa ukudlula kudala
hayi kuyesabisa ngoba khathesi lapha sikhuluma ngemali ezinye indlela ongathi imali oyabe uyidinga la uzama ukuthi uziphilise kodwa ekuqineni imali yakhona akusakhanyi ukuthi uziphilisa ngayiphi indlela ngoba isuka iphinde ichayise yona ngestresi leyo mali
ye imali leyi aliyenelisi ukuthi liyidinge kuba siphatheleni ukuthi ugcina ubambe izinto zakho uzibhalansa khonapho akuyenzi ukwenza njalo
ebengizama ukutsho baba ngapha ematamatisi ndakuyabe kukhalisa kubuye ngapha empahleni nxa uyakuthenga impahla uli-crossborder uyabuwodile ulutho sithi ufake umzekeliso we-R50 ukuthi namhla uzathi ukwazi ukuthi i-R50 ilele ilingana le-$10 leyani into ye-R50 uyithengisa wena ufake lawe kumbe from $10 ufake igame ye-$2 uthi $12 nxa ususuka laphana ntambama suchayisile sufuna ukuyathenga imali kuwo siphathelene futhi uyafika that R50 isikhosta $20 kusuluzile phela futhi kumele uyithenge i-R50 ngoba kumele uwode. Nxa uthi uyayithenga nge-$20 kusazi uzama ukuthi uyawoda isiyi-$30. Ngikhuluma vele la ku-cross border i-situation yakhona sokungani kunzima vele ukuthi abantu sekumele sine khona ukuwoda ngoba kuyabe kunzima. Nami R300 izabe i-$30 kusasa wavuka nxa uthi uyabuyela kosiphathileni ka-R300 $35. Hayi, impilo yakhona inzima.
Uhulumende uyakwazi konke khonokho?
Hayi, uyakwazi ngoba imali isimanga ukuthi kungekudala nje ibond note bokuthiwa imali kayikho emabhenki, imali yashoda. Kodwa uhulumende uyenele nje ukuthi akukhiphe ebantwini ukuthi ibond note wokulibond note i-US dollar sokuli-US dollar. Saphuma ukubona sokugcela imali ibond note ebantwini. So ngendlela indlela singathi uyakwazi ngoba leli ibond note vele livele ngaphi, liprintwe ngubani. Njalo yena wayevele ethe yenza imali yana wathi izabe ilingana le-US dollar. Akintye futhi igqici lisetshela abantu ethi akusalingani. So ngezinye indlela yimisebenzi yakhe uyakwazi kuyokwenzileyo.